Andiyasibuyele nini esintwini sethu silisiki. Isintu sethu siyala khonoko ukuthi umuntu ongubaba athathe umntwana, ayikhona intombazana, umntwana amenze umfazi, abe semfihla angamhambisi lesibhedlela azathi akuzwakale ngaye esefile. Khonoko I think is criminal. Akula sintu, akula buntu, akula buKristu, akula ngithi umuntu olobuntu ongakuvuma khonoko. So ke mina lami njengominister we women affairs ngithi mina this should be condemned with no uncertain terms. Amantombazana, a girl child, kabavunyelwe baphiwe indawo yabo bakhule bondlakale ngoba yinhlanyelo yabo mama. Lapha singagcini amantombazana ngobuntu la ngesimilo la ngomthetho oqondileyo okutsho ukuthi sihlanyela nhlanyelo bani ezaba ngumama kusasa. So lokho kwenzakeleyo ngithemba ukuthi kuqubule abantu abaningi, kusiqubule sibili sibaningi, ngithemba ukuthi sizabambana. Lama church wona lawa kwenzayo khonoko sizama ukudinga izindlela zokuthi bakuyigcine ngenxa yokuthi bathatha izimali ebantwini ezingumnikelo ngoba bona ngamabhishobhi bese bezisebenzisa ukuthi bathenge kumbe ba-oppresse abantwana. Isono esiphindiweyo esokuntshontsha, isono sokudlwangula, isono sokufeba, isono konke kugcwele phezu komuntu nalothi ugokela ijeji. Njengabomama athi lapho sithi sibili sitshaya ngenduku phansi ukuthi noma singaziphathi nduku kakucithe lokho.
Bekusenzakala lokho isikhathi eside leminyakeni edluleyo. Uhulumende engaba lamandla yini wokuthi akuqede du njengoba sibona ukuthi isikhathi esinengikwenzakala ekusithekeni?
Sile mthetho njengama-members of parliament, Marriage Act, ingavele iphume yona leyo umthetho wona lowo uyala ukuthi umntwana o-less than 18 years endliswe. Njengoba ukuthi thina njengama-members of parliament sesiqedile okwethu. Then sesuka khonapho amapolisa, the reinforcement agents, so kumele ukuthi babe leshuwa ukuthi umthetho lwana ulandelwe. Lama courts babe leqiniso ukuthi umuntu okwenzileyo lokho uyajeziswa. But ngaphandle kwakhonoko kukhona okuthiwa yi-civil responsibility okumele ukuthi sonke then njengabantu sikwale, sikwenyanye, singakufumi lamabandla akwazi ukuthi lapha bekwenza bayabotshwa. Singabona izinto ezinjalo sizimangale. Abanye abantu bayabona ulutho lubi lusenzakala balufihle. Amapholisa babe bengakwazi ukuthi kuyenzakala esiqukwini leziya. Bese kusithi kungaba lepholisa elinika udaba ukuthi kulesani isiqhuku kulomntwana ofihliwe owenziwa lokhu lalokhu. Lowo mpholisa angayekela ukubopha abantu labana sesimangalela yena ngoba yena uyabe engasenzanga umsebenzi wakhe. So ngithemba ukuthi kusukela namhlanje akube lokubambana eZimbabwe ukuthi into enje ingenzakali.